Sika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 30 bandula 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhosi wokunanza iminyaka engamathumi amabili kwabunjwa ibandla leMDC kwenziwa kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso.
Abasaphothi shamisa bona ukuthi ukwenze lokhu engani uyadlala.
Singaba sesibone amaphetho emfa kamgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulodaba lwendlu zakhe ezisebizweni lebandla lezanu PF.
Kusho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Inhlanganiso ye-IMF ibikwa yiyo eyakhuthaza uhulumende ukuthi amise ukusebenza kwama-akhawunti ebhanga awamankampani okuthiwa angaba engabahuquluzi benotho yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla eliphikisayo eleMDC libe lomcimbi wokuthakazelela iminyaka engamathumi amabili labunjwayo eHarare. Kulabantu abangagcwalanga inkundla yeRufaro Stadium eHarare njengenjayelo. Kodwa abanye bathi lokhu kubangelwe ngamapholisa avimbe amabhasi lamakhombi kade ethwele abantu besiya embuthanweni lo. Umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa usolwe ngabanye abathi uhluthune i-microphone kumkakhe kade ekhuluma embuthanweni lo. Ukuhlaziya kwenzakala embuthanweni lo sixoxe lo mhleli wephephandaba le-The Standard umnumzana Kholwane Nyathi.
Mina bengangenanga eRufaro ngiyabona impikisha ku-social media abantu bekhuluma ngokuthi abantu bengabe bazithwala. Kodwa nempisi ngakhangela ukuthi into ezenzakalayo ngo-August ngesikhathi MDC bezama ungena emgwaqweni ukuthi amapholisi adeploye full force and laye ama-activities e-MDC ngani abantu bayanibokothi baloku esaba these days ithawuni yonke lapho amapholisa bekugcwele bebevala imigwaqo bezenye ungabe kwenza ukuthi abantu bethikaze ukuya ngemidoda. Lo mumi womi-economy lawo awumanga ukuthi abantu imali zokugada ngani sesukaze bakhama kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kulo mfanekiso kamabonakude ophuma lapha enkundleni zokuxhumana zonezo oTwitter labo Facebook lapho umkaChamisa ongani uthathelwe i-microphone nguyoChamisa abantu besithi hayi kungani kakuphathanga kuhle lolu daba. Ukubona njani wena?
Sengibone abantu abaningi bexoxa lolu daba. Kungaba nzima kimi ukuthi ngi-comment ukuthi indaba yakho ihambe njani kwazange ngibone ikhiphi epheleleyo ngesikhathi kusenzakala. Sawathi kungaba nama-interpretations amaningi. Abanye abasaphothi uChamisa bona besithi ukwenze lokhu engani uyadlala njalo siyabona iyakhula kwesiphazana abalweli amalungelo abomama besithi akamphathanga kuhle. Ngokani kungaba nzima kakhulu ukuthi i-analyze lesi sigaba singatholanga efula picture ukuthi kwini kahle kahle okusenzakala.
Nxa sikhangele injabulo lokuthakazelela ukwenziwa umbuthano ophosufane ngesikhathi kulo Tswangirai kwakungani kulethemba lokubana ibandla liyaphambili njalo linganqoba ukhetho. Kodwa ngemva kombuthano lo oyenzwe ngomgqibelo ungani ithemba lokho lingekho akukhulunywa kakhulu ngokhetho oluzayo ubona njani wena khona
siyazi ukuthi into ezenzakalayo ikakhulu ku-MDC kubeloku ngani kulokulwa ukulwisana izinto ezidemoralize abantu and kwezinye isikhathi amazimbabwe nauthi ama-elections asesekhatshana abatshelanga ukuthi bethande ukulandela into zombangazo siyabona ukuthi besilama-election besilama-by-election khathesi siyabona ukuthi abazange bekhuthale ukuthi bayevota abantu njenganxa kusuka lo khetho into enjenge-general election kumbe i-presidential election so ingazi ngabe ziningi izinto zezithi abantu bengathakazeleli kuyemhlangano eninje ngoba yukuthi abantu besaba njengoba abantu amasosha kayangena agijimisa abantu ngemva kwaba lama-demonstrations so kungaba nzima ukuthi sithi sisebenzise lo mbuthano wangu wangomgqibela ukuthi sigeje imudi yabantu ikakhulu kwezepolitiki.
Alo-ke ngumnumzana Kholwani Nyathi umhleli wephephandaba le-The Standard eHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Ukungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ngomgqibelo kukhanya kungasoze kugqibe udaba lwemfa yakhe obelokhu engangcwatshwanga ngemva kwamaviki amabili etshonile. Udaba lwendlu kaMugabe ethiwa yi-Blue Roof lokhu lungalungiswanga ngoba indlu le ilokhu isegameni lebandla le-ZANU-PF. Abazi ngokwenzakalayo bathi lindlu yiyo eyasetshenziswa nguhulumende ukubamba ngamandla umkamuyi uGrace Mugabe ukuthi avume ukuba mkakhe ayongcwatshwa eNational Heroes Acre, hathi ekhaya koZwimba. Njengoba esengcwatshiwe ekhaya lakhe khonale koZwimba, kungakhangelelwa na ukuthi ibandla le-ZANU-PF lizalanda udaba lwezindlu lezi ekuthiwa zisegameni lazo. Sixoxele nobhala obona ngenhlelo zebandla leli umnumzana Obert Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yakukhala kunjalo Gambe, imso lonke ukuthi thina njengehlanganiso ebusayo njengohulumende ihlanganiso ekuhulumende sivumela ilungelo lezihlobo ukuthi zenze ezifisa ngakho konke kade bekwenza kade kuvunyelwana bathi njalo nxa sekwenzakele kutho ukuthi yinto evunyelweneyo njalo kade singafuni ukuthi sifake isandla sethu lapho kuthiwa singasifaki khona.
Ye manje udaba lwendlu-ke i-Blue Roof eseza ukuthi ngebandla selaze lalungisisa yini ukuthi iye kumuli kamuye?
Hhayi lolu ludaba olusegudwini njengoba ngatsho kuvike phele ukuthi nayi kade kulamalungiselelo okuthi khona indlu le inikezwe umufi kodwa uhlelo lolu lwakukhalise ngakatshoni kathe njengoba setshonile sekungokunye siza kubona ukuthi sizakubamba njani njengoba kuyinto elokhu isakhangelwa kusenzakala kusikhandi isakhangele ukungcwatshwa kwakhe singazi ukuthi lokho siza kulandela njengokuba sesikuhlelile malana ngokuthi siyinike umnikazi esaphila kade sasikwazi ukuthi sisebenza kubamba njani abadala sizawukhangela sizalitshela.
Kanti manje i-mausoleum le obekuthiwa iyakhiwa e-National Heroes Acre sekuzahamba njani?
Hathi yikho engikuthiwa ukuthi khona isifiso saba sezihloko zakhe sesithe abekwe lapho bekwe khona ngingazi ukuthi kuyaphiyakhelwani i-mausoleum le nxa isidumbu somufi sesifakwe kwenye indawo but ngokunye njalo kuzakhulunywa ngama-parties abakhangelane lakho khonoko.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu unobhala obonwa ngokuqoqa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngencedo lwemali ye-International Monetary Fund ibikwa iyiyo eyakhuza uhulumende ukuthi angaqhubeki esipha imali inkampani yesakunda ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso yohlelo oluthiwa Command Agriculture. inkampani yesakunda ngenye okuthiwa yamiselwa i-account libhanga kulandela inkuthazo kahulumende. Inkampani le ikhokhelwa umnumzana kulokashe Dagwirey owazakala ngelokuthi Queen B. Iphephandaba lakwelebhilitane le-Financial Times lithi kulobufakazi obukhomba ukuba inhlanganiso ye-IMF yathi okwenziwa nguhulumende lenkampani yesakunda kuthotshozela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Isakunda ibikwa yaphiwa imali edlula amadola ayizigidi ezingamakhulu amathathu i-$366 million ukuthi ithenge inhlanyelo lemvundiso. Yona yathatha li imali yathenga imali emkambo wensitha. Lokhu kwenzakala umnotho welizwe ulokhu uqhubeka usiya nganxele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe.
Uyazi ukuthi uhlupho lundoda osusayo wenza idafeda. Undoda lo osusayo akuphiwanga, akukho egazini. Undoda lo osusayo akwaziyo ukubulala, akwazi ukufusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayise ani ngoba i-Crop Motors iyo ethenga izimota zikahulumende. Sakunda yibo ozikhlekhe zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besethusela abantu, kodwa kathenza ungakhangela amaresona la angasese sekhwelile, asekhuphukile, asephezulu okumangalisayo njengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti selowafrize kumbe elizweni elinjengeZimbabwe elilenotho emangalisayo. Namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethengisa isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocos, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-Cocos ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele lizwe le-MMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukubusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangene ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele. Kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima-ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi kahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayetshengisela. Umuntu sekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka, i-by-election ivele inzima ngani ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu babekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kumbukuthiwa kule by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.
Lo-ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ophatheke kwezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi umkhokheli wabehluli uJustice Luke Malaba utshele isikhonzi seUnited Nations ebesizocwayisisa ngelungelo loluntu elizweni ukuthi ibandla le-MDC alalelwanga ukuthengisela. UMalaba uthi ibandla leli lacela ukuthi liphiwe imvumo yokuthengisela emthethwandaba ongayisiwo we-High Court, kona kumele liye e-Magistrate Court. Iphephandaba le-Chronicle lithi inani lamakhondomu aphiwa uZulu kungelambadalo lehlile kakhulu lunyaka nxa kuqathaniswa lanyakenye. Lokhu kubika kwenzwe ukuthi inani lababanjwa yingulamakhwa leminye imikhuhlane yecansi liqonge kakhulu. Okwamanje balaleli, sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Lisipha ke imbono yenu ngalokho elisithumele khona nge-WhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli, nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane kakhulu, 2 minutes, 1 minute, yiyo esiyifunayo ukwenzela ukubana sonke senelise ukuthi sifake imbono yethu.
Salbonan, salbonan lonke, salbonan lonke. Mina bengifuna ukufaka nje umzekelo, umzekeliso nje. Angazi kumbe ngiyabe ngobeke right. Mina bengibona nje ukuthi uma wena ngithola wonke umuntu nje uzipithe kunguwe udriver ibhasi. Ibhasi yakho-ke nazi abantu bahlele emhlanganweni laphana bangu-100, lo muntu oyedwa nangiyana laphana uzihlalele yedwa laphayana. Ibhasi yakho siluze i-controller isenamabreki, ungayiyeka yetshayisa kuphi? Ebantwini abaningi kumbe emuntwini eyi-1. Yinto kumele sizipicture khona-ke umzekeliso wami. Kuyikuthi-ke ngizama ukuthi asiyekeni into kamgabe umuntu oyedwa osezihambele obebheka ifamily yakhe. Thina siyakheni isizwe. Abantu abaningi bazwa ubuhlungu bathole nzima, abakwazi ukuthi kusasa nje njengoba namhlanje kusile kunje uzodlani, abantwana bazodlani, abakwazi kusasa nje okuzayo, abakwazi ukuthi bazoyenziwani. Ukuthi nje uma engavuka etshonile nje yena uzoncwaba ngani abantwabakhe kumbe ifamily yakhe? Omunye umuntu kakwazi njengamanje. UMgabe utshintsha amakhofini njengamasudu nje kulezi nsuku, sibona kubekweleli kubekweleli kubekeleli kubekeleli. Amakhofini adura ukudura, wayengathathanga imali le esaphile njalo. Wayi-investa kumbe sithi wathatha imali leyo wayancedisa ngayo. Yekanini into yomuntu oyedwa? Ngithe zipikitshe wena umuntu oyi-1 ehleli laphaya, abantu abangu-100 behleli lapha, ibhasi yakho ingasela ama-break, ungayatshayisa kuphi phakathi komuntu oyedwa nabantu abangu-100? Ngiyabonga.
Kunodubo olukhulu lapha madoda, lina elingaphesheya kwemzansi, into ezenzakala lapha kuleli lizwe madoda. Angiboni ukuthi lingakuzwisisa kumbe lingakukwanisa ukuthi likumele lokhu kunje. Ngingakutshela ukuthi thina kuyayithi area khonapha go-2 weeks singanazisa kwantshontshwa intambo zonezi zamagetsi zaqhunywa ngamafele kusungutopo. Ge-2 weeks singanamagetsi khonapha lokhu zinje ama-40 charges anext door. Asawazi abafridge amile, yonke into imile, computer isisebenzisa inkundla, le nkundla zakhona zizibuluthi khonapha amanzi la ayabevaliwe, bayenza nokolotha water rationing. Kunzima mazitha kuthambanga, izinto zikhupha almost every day. You can imagine 2 kg brown sugar sezikhosta ama-30 pounds. Umpuphu oni, hhayi madoda. Akula asizi ukuthi khona kuthini kuloko igama lokakhona lokhu ungaqedakaleyo. Kuthulisile kutezi. This is totally unbearable. Angazi ukuthi kuyabhetha kuthela. Ngikhuluma nje kunapha sekudadines. Njengamakhandla asenza but part of it, defined part of it, izinto zona ezidurayo emashop. Ungahamba emgwakhweni i-Special 5 Avenue laphana zithola nge-cheap price, zithengiswa district. So ukuthi ukuhamba njalo vele kulolelilizwe, hhayi ngathi lizwe nje kunabangakhokhela ukuthi senzeni ngoba kuzayenziwani angikwazi ngiyasonga ndihlukumeza
sinjani kwakwethu nitshona njani ngilonke nje mina ngikhulumayo Mthisho ngikhuluma ngaseBotswana eGaborone ngikhangele ukuthi khona nxa ngikhangele indlela okulashwa ngayo indoda labade uRobert Gabriel Mugabe umuntu owavusa iZimbabwe wayibulala futhi okweminyaka engaka namhlanje ngosebekwa sokuyisecret kuthiwa yisecret kunjengisa ukuthi abantu laba iRose Acker wathi eyicanda yena ngokwakhe uRobert Mugabe ekwazi ukuthi uzabe eclima amaphathi abantu ukuthi asile ukuthi akhitshwe esikhundleni kusobala ngoba walile wathi umfazi wakhe walaye umfazi wakhe saphila ukuthi angasuki esidumbini sakhe nangoliyo uyakufakaza lies ezikhulumile ukuthi bazathatha ama-private parts abantu laba sibuswa ngabathakathi bayaloya uhlupho lwakithi we want thina especially siphuma ku Southern Part sile problem ngoba siyabasupporta nxa sebe ku position kabasasikhangele asivukeni bantu
sayibonani basazi 7 kakhona ndiyelo kanondwena wande Chris Gandhi bonke nje Ray Shoto Mike Hore Jesse Zulu uthungameni inkomo lonke nje lonke ngiyalingelela basakazi studio njani khona ngapha e-America hayi ngapha imdala sathile hayi inkayi kuyakushiwa bengithi mina ubaba umongameli beza kukhuluma ngakho indlala bekhona ezweni ma ngikhumbula umoyi umgabe wathi ngaye sibone lokho abatshele ukuthi yona i-national disaster sibona abantu sebehola izimali o-Christian K impuphu bonke kube uhlobo njana nenhlanyelo umgabe wayesithi na ayiphiwe wonke ogqoke liphi ibhathi kodwa ubaba uhamba e-America United Nations akhulume ama-sanctions ama-sanctions akula ama-sanctions la ama-sanctions ayibusmith ngisebenze e-railways mina laphana wavula i-corrido e-beira wazavula i-rutenga wakha ne-bridge le-big bridge yayibuye oyi ebemfayile ama-sanctions nempuphu ma kule ndlala wayehoda i-Kenya e-South America kanti bona behlula kuyini lawo bantu kela-ke uba abadala laba kantanganda umfana lo wakhulumisane uzondana kwabo asikwazi thina sazi ukuthi sifelani asazi abantwana abahlezi emakhaya khona la kuba lobugebengu sebebhema into ezidakayo bahambe bebamba abantu ebusuku bengena ezindlini begcekeza hhayi bo sicela usizi kakhulu bese ngibuya kuPeter Magombe ngiyabonga kakhulu uba sihamba wahlola kwenye indawo kosi busizi lapha usobala nganti ngiyalalela izindaba lamaphepheni owaye umongameli rayithi kagabi uphezela mphoko wathi yena anazi alale enkantolo ngoba azamshiya abamajekiseni kutho ukuthi labantu amajekiseni bayasebenzisa hhayi bo sicela ukuthula ezweni sicela ubaba umongameli sibili akhulume ne-United Nations izimota ze-WFP zizonika abantu ukuthi hawu mkhwenya nami ngavuye inkayi izomnika ufazi manti hhayi sicela ukuthula
Ndivuka njani balaleli be-Studio 7 lani basakazi udaba lukamgabe lokuyabekwa emwozwimba yikho kanye ngoba uvele bekungaki kwamlungela iphelale lo nkomo i-Rose Acker ngoba unkomo wasebenza kabanzi njalo umgabe wamhlukuluza kakhulu so hayi mina ngimbona umgabe enze kuhle ukuthi angayilale i-Rose Acker ngoba wazile izenzo zakhe ukuthi kazifanelanga ukuthi angalala lo nkomo e-Rose Acker ngiyabonga
ye hayi lathi siyabonga yibo ke abalaleli bethu labo abasithumele imilayezelo yabo ku WhatsApp kunombolo ezithi zona +12024650318 njengoba ngitshile abalaleli siyacela ukubana imilayezelo yenu ibe mfitshane ingadluli yona i-2 minutes ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifake yonke esiyitholayo emoyeni ngoba nxa imide hayi siyehluleka siyabonga kesikhangeleke indaba zangapha kwelemelika. Lamhlanje sixoxa ngodaba lwebandla lama-Democrats eselikhweze udaba lokuthi umongameli Donald Trump asuswe esihlalweni kusetshenziswa umthetho othiwa impeachment ngesilungu. Lokhu kulandela imbiko ethi ukhona owenza uTrump owezwa uTrump ecingweni etshotshozela umongameli wele Ukraine ukuthi acwayisise ngowayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden onguye okhangelelwe ukuthi uzancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olomnyaka ozayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni ohlala ngapha kwelemelika.
Okwakhathesi kungathi mina mbonathi kuqinile kwedlula lokhana okokuqala ngendlela yokuthi okokuqala lokhana okukalondoda mola lwana wayedingisisa ngeRussia kwakungela lutho luphuma lungathi luthi kya ukuthi kwakhulunywa anything. Kodwa ke kulokho kwakhathesi ungathi babambile mani xa ngikhangela iphepha abalibalayo leli bangathi babambile ukuthi umuntu wathi esifunaukuthi manje mbona ngathi kuyabambile
manje pho njengoba sibona amalunga ebandla lama-Republicans akhanya elokhu emsekela kungakukhomba na ukubana udaba lolu lungasiwa esenethi ukuthi kuyovotwa lungagcina kungaphumelelanga.
Ye, kungenzakala ukuthi kugcine kungaphumelelanga ngoba yibo abaphethe isenethi kodwa umhlaba uyabe uwonile ukuthi bavikela into engayisiyo mbona ngathi kuzaba njalo.
Kanti pho manje njengoba ukhetho seluseduze olwemelika kungani bona ama-Democrats bengaqinisanga indaba yokuthi akhitshwe ngokuvota?
Ya, okwinto okhona kungathi kukabili ukuthi bangaqinisa ukuthi akhutshwe ngokuvota kuphinde kutshengise ukuthi umuntu uyenza izinto ezingalunganga ayekelwe. Sokungaba yilokho okungathiwa khona ngesilungu ikusetha i-president yokuthi khona hawu uyakhuluma ningathi ubani wathi lamyekele. So kungathi kumbaxambili khonapho kwinto okhona ukuthi kungathi ufuna ukukhathaza ngaleyo ndlela. Yikho ke bona bayamele baqathanise ukuthi okungaba la mandla ikuphi phakathi kwakho kokubili. Kodwa ke mbona ngathi lokhu ama-Republicans amanye aza kusekela enxenye kabasoze bathola amavoti okwala. Ngoba inkinga khona kuza kuya kumantshi ujaji we-impeachment ukhangela icala lakhona lingangayi kuSenate.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ebesixoxa la ecingweni esedolobheni leTexas. Amacaco nje kuphela idabu ngesilungu ye ingoma ka-Linton Percy Johnson ethiwa yona Victorious Dub. Isigqibela ke uhlelo lothwe lamhlanje singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebesilazo lamhlanje. Umkhosi wokunanza iminyaka engamashumi amabili kwabunjwa ibandla le-MDC wenziwe kungelathemba lokuthi leli bandla lizenelisa ukuthatha intambo zombuso. Sesingabona na amaphetho emfa kaMgabe ngokungcwatshwa akwenziwe ngomgqibelo khona lokhu kulendaba ezifana lezendlu okuthiwa i-Blue Roof. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asibane njalo kusasa sikhathi sinye.